So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulo isilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kahlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kweleBhilitane. Leziphathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Intatheli zindaba zikhala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulo isilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi leli nyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mojo kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Omnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi wathumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
I think amafitshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule licala elikhulu wakulesidingo sokuthi yethuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Prosecution Evidence Act. I-Criminal Prosecution Evidence Act yikhayela amacala enhloso. Xa ungakakhomithi icala ungakayenzi icala kuyakhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langkhona, then wasufeza ngezinzo. So kuzaba nzima ukuthi abachuchisi baveze obala obabele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa oyedi ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale le cala.
Umnanga kwa nguye matupa owati umuntu owe tula imbi gole gumele avoshwe njalo avalelwe ntolongweno kwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithetho ndaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi siyatshengisela ukuthi imithetho ndaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlonishwa ngoba samuzwa umongameli welizwe last week echinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo abakuzwayo kuma social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi ijudiciary ayisozi-acting independent umthetho ndaba asozi-acting independent mina ikakhulu ema-magistrate court lapha okulabo manje abengelazibindi amboni ukuthi umantshi ole experience kumbe ayikhotha engagweba umuntu over ama-allegations over icala elinje.
Alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani?
Asithi utholakala elecala akula nkantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba kungokuqala ukuthi yenze icala elinje akala history or propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokele kumachumi amabili lanhlano. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze uDr. Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hhayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele iinumba zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health, uyidingeleyo number ubusubafoni nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako, bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Ma ukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela esibhedlela se-Thorngroove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubize abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane ngangaka. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
UZulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya. 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengela lwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathe siyenzani ukuthi kathe siyenzani ukuthi.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo.
O Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempila kahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelePhilitane izolo. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala e-Belvedere Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akulamanzi. UMangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli college izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. Ozulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye bexodoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamaski, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhadala amanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhadala izisebenzi, lingenelisa ukuthenga impupho, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe weteleni. Hayi umdlalo onjalo nje kawukho. Awabadingelwa indawo enye, bangafakwa endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi eweteleni. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizo lungaka phakathi kwelizwe. Asenzeni izinto eziserious. Abantu badingelwa indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetele.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapha bagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso wePlumtree High School lapho kulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane, kungenzeka nje oba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela owenziwa ngayo ikuthi kuphangisa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belatshwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesingamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lona luhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelo amaviki amabili okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali zerenti ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngalezimputshini abantu imbiko esiyitholayo ngeyokuthi kule qembu lezombusazwe eseqalile ukukhampeyina ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka kanti la mapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yiba sebeyibutha sebebuyela kusona siyani isikhathi sikamgabe lapho babephila khona nge-corruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuzwe abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor sephinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba
balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impila kahle yabo kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esiku nxa bengasuthiseki ngendawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe umthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisekelwa isisekelo sombuso weZimbabwe uhulumeni ube ngathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotel yathi lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalile then okwesibili ngomthetho awula muntu ongaliswa kubana abuyele ekibi xa lezi kuyizizalwana zeZimbabwe zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya
sesikhangela ilizwe elingakwenelisa ngabe abantu laba bahlaliswa ngapi kumele kube lo mahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngapi kuqathaniswa lalabo abavela emazweni aphetsheya
inkinga ukuthi silobaphathi abangelazwelo labantu kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonele kule mthetho ophaswe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho quarantine khona abantu inkinga ukuthi kwelakithi ngabantu nje abangenanhliziyo ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafake endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona kuba-expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera diphtheria leminye imikhuhlane nje thuthiwa i-waterborne disease ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele ngilandi abavela kwele Botswana asonto evunyelwe emthethweni isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonokho kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga kungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga kodwa lo lalo olamalungelo wakhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi umthethondaba uye-declare ukubana izinzo zikahulumente lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso lelizwe leZimbabwe
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 Intathelizindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentathelizindaba ye-Daily News umnumzana Gift Piri ngesonto. UMatikinye ubeyintathelizindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe koBulawayo wahle wathula. Umufi wasebenzela amaphephandaba achiyeneyo agoqela i-Financial Gazette kanye le-Daily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa koBulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekile kakhulu njengentatheli izindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Phiri obe ngu-assistant editor we-Daily News lobaba uRay Mathiginya obe wasebenzela i-Daily News kodwa obese liqembu ezimele lodwa ayi-freelance wakuphiri lobaba uMathiginya bebebaziwa bejengabantu abebekwazi ukubhala bekungamadoda ahloniphekayo kakhulu entatheli izindaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile entatheli izindaba abezivela emakolejini ezingena kulomsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayasho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqetsha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokhu ifika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili onke ukhanya ngazathi aza bekwa kobulawayo umzimba kababo uPhiri usuke nje eHarare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo-10 eWest Park. Lokhu esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMathiginya ukuthi umsebenzi uzenziwa nini. Ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu njengeZimbabwe National Editors Forum silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu njalo sithi lezi intatheli zindaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana lecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yiyo linjani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami ngunkosi Khona Khuphe. Hayi silusizi ngecorona ukuthi ngawuNkulunkulu siyasingenela nemabhoda bakithi kumbe ngakuthiwa kuyadlula emabhoda abantu basethwaba lecorona kodwa lokhu. Hhayi ngendlela abantwana sebeya kufeka ngoba ukhayele South Africa, Botswana, impahla bezisuke odilivela impuphu beyihambisa labothukela laboni boni. Phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcinzana sokunje sokuzima. Hhayi besicela uhulumende shiwa bakithi basizwile kodwa lokhu. Hhayi lokhu bado sesifile. Hhayi asesifile sisakwazi ukuthi umkhuhlane lozaphela kuphini njengalokho okungezelelwa lamalanga lasho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu umemetheka ngamandla kodwa besicela uNkulunkulu angenele la ishuwa ngoba yenza abantu bekhaya sebeya kufa ngoba imali zonke zibuye e-South Africa zibuye eBotswana zibuye kwamanye amazwe athiyeneyo so wathesa kusathumezeka izimali sokunzima indawo zonke zivaliwe. Hhayi hayi besicela uNkulunkulu angenele bakithi basizwile kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende ulezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelela babangama.
Sanibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina uhlupho lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga ehamba ehlola ngazi ukuthi uhlola amatende lawo uzofaka khona abantu abazobe bequarantine wayelo kunjani abe coronavirus. Okungikhathazeka kakhulu ukuthi uShiwenga ugqoke ihovorosi le elokhuzeni eyokuzivikela but okungihluphe kakhulu ukuthi unensi omthela ngesanitizer ezandleni ufake nje kuphela imaski
akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwa omongameli bayakuqakathekisa yini impilo zabantu abasebenza ngabantu na, especially ezamanesi.
Sanibonani balaleli, ngiyalibingelela. Mina igama lami ngeneral umuntu ohlala eziqamba. Yes, yes, wasibili ngecorona kodwa sesibona izindlala njengoba abantu abaningi bebephathiswa from eSouth Africa leBotswana. Hhayi, lokhu sokusebunzimeni ebantu njengoba uhulumende weZimbabwe vele kaholisi bantu ukudla. Siyacela sibili ukuthi nga uhulumende laye uyabona ukuthi bakhulumana njani, kodwa lokho singafelwa ngabantu, abantu vele bazakuva. Siyacela sibili uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezo. Siyezwa sibili ukuthi corona sisehla. Hayi, 1 meter alibi right, le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho. Hayi, siyabonga abalaleli bethu elisilaleleyo sikhuluma. Mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Mina ngukhuphe vele Homestead eKezi.
Zomuhle olubingelelayo uMelusi Dube ngenjabulo. Hayi msakazi, thina sinakho enhlizweni zethu ukuthi eshe indaba yecorona leyi isibisele emuva, iyasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi, esimeni somnotho wemali. Silimele kakhulu, asazi ukuthi kuyolunga kuthena, asazi kuyolunga nini. Esingakutsho, singakugcizela ukuthi kabahlala endlini abantu njengalokho president besitsho, behlala endlini begeza izandla, bengabamba ubuso, befake namamaski, bengathinta amehlo lamakhala lemlomo ukuze sibavikele, bengenza imihlangano emikhulu yamasonto lani. Siyabonga msakazi.
Sanibonani wasakazi abahle, ngithemba liphilile lapho elikhona. Msakazi omuhle, into ekhona nje siizanu abantu basemandebeleni ngabalandaba labo. Okwabo abakufunayo, bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti, bebanikeza ukudla, bephede behambe. So into eyenzakalayo msakazi wami, izanu iyehluleka, iyehluleka, iyahlukanisa abantu. Lokhu le moya wona lo owakudala, njengoba sasicabanga ukuthi ngumgabe, sokubonisa ukuthi umgabe kasekho, sokuyibo wona labo mnaka kasho ukuthi vele yinto yabo msakazi wami. Angibona ukuthi njengoba iVictoria Force injana msakazi wami, ingashota isibhedlela esikhulu, kuyikho lapho kufikela khona izethekele ezibuyayo. Imali yafika iyangena eVictoria Force, bayithatha bayise Harald.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi ndlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova, sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamchina eBoeing asevulile lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 42,500 eMelika kuphela, njalo wahlasela abangu 791,000. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. kulo isilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi uMongameli Mnangagwa seqalise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwelebhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.